Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 7 ngobakazi 2022 ngokhipu Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo ayizange abantu bakuthola ababekulwela kwaba labantu asebehayijeki struggle.
Uzulu ukhonona ngosuku lokunanza amaqhawe.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and ukhonti mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela umuntu oyenza into zedrama. Ngathi uma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu ngifisa ukuthi ngibe mazi.
Bahlulukelwe abasebenza lo muyi ukhontinua loving mhlanga. Osakhulayo uthi balanhlelo eziningi ekhezi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Sasa lusuku lwe Heroes Day baningi abantu bakhonona ngosuku lolu.
Kusasa kunanzwa usuku lwamaqhawe ole Heroes Day kule zizalwane zeZimbabwe ezithi okuningi okubi okwenzakala eZimbabwe ayisikho abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Bathi ukwephulwa kwelulungelo loluntu kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse kuze kube namhlanje. Ukuhlupheka kukaZulu lokunye kwephula inhliziyo ngoba abansundu balela uzibuse okumele abalethele impilo engcono. Umnumzana Patrick Dube owayekubutho leZipra uthi kubuhlungu kakhulu okwenzakala eZimbabwe.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo ayizange abantu bakuthola ababekulwela. Kwasuka kwatshintsha nje izinto zatshintsha. Kwaba labantu asebe hijacki struggle basitshintsha benza ngendlela bona abafuna khona ukuthi bazaba betshiyelana ofayo kungena omunye kuyinto yinye abayenzayo ubusela utshontsha. Wake wabona ilizwe lithiwa licatsha ama-15 billion. Angithembi ukuthi laba bantu kulento yokwenza ngokufuna ukunceda abantu. Mbona ngathi baliphethe ilizwe njengokuthi bafuna ukuthi libe ngelabo, thina basikhangela njengenyamazana zabo.
Kudube uthi usuku lwe-Heroes Day alutsho lutho kuye.
Engikuzwa kukhulunywa ngali holiday mina kimi vele akukaze kungene ngesizathu sokuthi uma ngukhangela ngibona ngathi kulapha okubekwa khona abantu bezanu, ngoba uma ungekho kuzanu awuyi lapha. Mina khona vele ukuya khona angiyi. Thina sile ndawo zethu lapho esibutana khona sicabanga abanye siyizibra, ngoba lokhu sikubona ngokwezanu.
Umnumzana Isaac Mabuka okubandla lezaphu uthi okwenza abantu bengananzi usuku lolu yikuthi ibandla elibuswayo lifuna ukukhanya engani yilo lodwa elalwa impi yenkululeko.
Abantu abalwela ilizwe ayisithi ngama-war veterans bazimisela ukuthi bancedise ukuthi ilizwe liye phambili. Kodwa njalo phakathi kwabo kulabanye abathi bona hayi thina salwela ukuthi sibuse, nxa singawusabusanga hayi sekulwiwa. Hatshi bo bakithi, salwela ukuthi bona sibe ne-majority rule. Ngiyakhumbula ngo-1971-72 lapho kwabuya umuntu owawuthiwa ngu-PS kule PS Commission. Lo wayethi khona i-England ithi khona kubuse abantu abafundileyo nabantu abalemali nabantu abalama-property. Hayi, kwaba nomsindo kakhulu ngoba into eyayilwela lapha i-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo. And njalo wahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono ukufiwa. Hayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalwela ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho right ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngama-kips sibachaya ukuthi wona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumele sezaphu uthi abalwa impi yenkululeko baphethwe kubi eZimbabwe.
Usuku lokunanza amaqhawe oyenkululeko yeZimbabwe kulosuku oluthi thina njengozaphu esiziqhenya ngalo ngoba amaqhawe ethu awezipra ahamba ayalwela inkululeko yethu. Kodwa ke sithi sibananza, sinanza lawa maqhawe sibuhlungu ngoba iningi labo lafela mahhala. Akula abakutholayo khathesi, njalo laba abaphilayo baphila impilo yokucela ukudobha emabhini. Ngalokho ke sithi sibuhlungu kakhulu. Inkinga enye esilayo ikuthi nxa sokunanzwa amaqhawe, sesibona sokunanzwa amaqhawe kubikelwa indoda enye nje eyi-1 ukuthi UML ithi yona nxa ivukile lo nkosikazi wayo baxoxe bathi hayi lo liqhawe lo kasiqhawe. Thina sibone ngani lokho kubi kakhulu. Sizananzelela njalo ukuthi kuthe kuhamba abanye abezomculo kwatholakala benikwa isicoco sobuqhawe, kodwa kuthe kuhambe ubaba uKhonti Mhlanga esibone yena enikwa nje uncedo lomngcwabo. Ikho lokho esithi thina sibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu.
Ibandla elibusayo lithi luqakathekile kakhulu usuku lwe-Heroes Day. Umnumzana Eliphas Mashaba, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi
kusasa sikhayela ukukhumbula ilanga lethu eliqakathekileyo elizweni, ilanga lokukhumbula amaqhawe alela inkululeko yethu yeZimbabwe ayiwo asilethela uzibuse 18 April 1980. Kungayisibo abasuka bathatha izikhali kuyalwisana lesitha. Ngaka isiphuke lapho esikhona ngahambe nxa lokho kusaliwa. Sikhumbula ke amaqhawe, sikhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo. Abanye balele lapho okungaziwa khona. Sikhumbule njalo kakhulu ababhonjwayo, abantu babhonjwa, amacomrades abhonjwa kubo Tanzania, abhonjwa eZambia.
Kukhangelwe ukuba kuzayenziwa imicimbi yokunanza usuku lolu kusasa elizweni lonke jikelele. Badane kakhulu abasebenza lomuyi uContinua Loving Mhlanga obekwe emathuneni omdeni wakhe elupane izolo. Ubhekilizwe Bernard Ndlovu wangena kumdlalo wokuzidokozisa olisihloko esithi amakorokoza, uthi uMhlanga wamnceda kakhulu.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and uConti Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ngangima ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi. Lafezeka-ke iphupho lami, sahlangana loMhlanga. Ngiqala ngi-acte kwenye idrama wakuthiwa Ngihlengwe Mntanami. Ngase ngiqala nami nje ukufika emakhosi, ngase ngisazana naye uMhlanga. Wangibiza-ke ku-audition yeMakorokoza, lapho engafika khona ngathola irolu ka-AK. Angakholisa kakhulu ukusebenza noMhlanga. Angikhumbuli la ngelilodwa ilanga lapho esaxabana khona si-actor sikuset kumbe kusenzakalani. Umuntu nje angizange ngilahlekelwe futhi yinhlonipho le lokumthanda nokumhawukela into indlela ayisenza ngakhona izinto entweni zedrama. Ngithe manje even noma sengiqedile sengingasekho sengisebenzele eSouth Africa, ngiye ngathola ithuba lokumfonela. Mfisa ukuthi kakhulu ngiyenza i-documentary ngaye nje. Saxoxa wathi hayi, qhubekela phambili Ndlovu ukwenze lokho uma ufisa ukukwenza. Ngafika futhi epointini lapho engangifisa khona ukuthi ngilide i-process yokuthi abantu bacela ukuthi uMhlanga aphiwe i-honorary doctorate. Wayediscouragea leyo idea uMhlanga, wathi yena akafuni ukuthi aphiwe ulutho ngenxa yokuthi kuthiwa abanye abantu balutholile ngoba leso sikhathi u-Oliver Mtukuthi wayethole leyo nto. So ayi, kwaphela lapho-ke.
Uthi ukewaxoxisana loMhlanga kulezi nsuku ngokunengi.
Sithe manje ona la malanga inyanga ezimbili ezidlulileyo kwaso sithi uZenzo uMzambane waphonga ufaka kuFacebook ukubonga ebonga uMhlanga. Sakujabulela sonke. Omunye uBlair elaye futhi webesebenza naye wasesithi yena hayi, waye nje singayenza i-documentary sibonga uMhlanga. UMhlanga ubengaguli ngaleso sikhathi, umuntu nje owacabanga ngaleyo idea. Ungakuhamba-ke manje ku YouTube ufike ukuthi Qantas profile uzayibona leyo small documentaries about 18 minutes sibongumhlanga abantu abavela kundawo ezihlukeneyo zelizwe bebongumhlanga ngendlela asebenza labo ngayo.
UBhili Kasayira, umtshayeli wezimoto zonke zikamhlanga, uthe amade
ajoyinte amakhosi ezekarateka incane, akhulele emakhosi senze karate. When I got my license, I was the first boy fana owayethanda umalume ukuthi anike ikhombi. Kungele omunye umuntu wake wabamba ikhombi le ayithenywe emakhosi to drive it and test ukuthi njengoba ngimfitshane kangaka, can I manage to drive? But I'm surprised. From there, ngahlangena emakhosi as a driver. A driver ngashiya ekuthambishana, but ngangena specific imsebenzi wami wasungoku-driver. So ngithi, my man, I'll always cherish you and I will remember you. Rest in peace, my man, malume, my godfather.
Umhlanga ubedume kwezemidlalo yokuzithokozisa liyamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Zange nesigabeni esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathitambo wohlangothi lukahulumente wawele Melika obona ngokudlelana lamanye amazwe, usefikile kule South Africa uhambo lwakhe lwezikazwe le-Afrika. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lakwele Rwanda. Ukhangelwe ukuba uzakhuluma ngezombusazwe, ukudumala komkhathi, indlala lokunye. Uhambo lwakhe ulwenza ngesikhathi eRussia lisanda kuthuma umphathintambo obona ngokudlelana nabanye amazwe ukuba ayixoxisana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika ngezombusazwe, impi ephakathi kweleRussia lele-Ukraine lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kubiza imali ephezulu ukuthi umuntu abe ngumongameli wakwele Kenya. Okwamanje abakhankasela ukhethwa nguZulu kukhetho oluzayo, kubikwa ukuba umuntu munye ngamunye uzasebenzisa imali edlula kancane izigidi ezingamajumi amathathu amadola eMelika, 33 million United States dollars. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwabafana ukuthi kambe bakhuliswa njani kulezi nsuku nxa sokuqhathaniswa lakudala. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Kunzima kulezi nsuku babudiwe ukuxhumana labafana, kumbe ngithi intsha yonke nje, abantu abethu lapha bakhona kulezi nsuku, ngoba impilo bayibukela kweminye imizi ngaphandle ukuthi kuphilwa kanjani, bese befisa ukuthi ngaba labo bangaphila leyo mpilo. Kanti ekadeni umfana wayefundiswa nje izinto ezifana nempi enxa singasukela nje ngezikhathi la kwakusaphilwa khona ngezimpi. Kwakuyikuthi umfana nje nxa esengumfana osekhulakhulile buthwe ayofundela ukuthi naye abe libutho lenkosi. Ingakho wawuthola ukuthi abafana abancane nje kubo 12 years kusiya phezulu babebutho abayehlala esikodlweni belusa izinkomo zenkosi.
Kwakusebenza yini konke lokhu baba Ngwenya?
Ngokwenze njalo kubenza bakwazi ukuthi kwazona inkomo zinakekelwa kanjani, njalo bakwazi impilo yokuphila kanzima behlala esigangeni, babekwazi nokuthi yiziphi isihlahla kumbe izithelo zeganga ezingakwazi ukuthi baphile ngazo, ngisho nezelapha imbala. Kusiya ngokuchiyana ukuthi lokhu kusiza nxa ngabe umuntu elenkinga engakanani. Kodwa nxa sobheka abantwana banamhlanje abafane nabakudala, ngoba impilo ibhekwa laphayana kweminye imizi, iphinde ibhekwe nje ezintweni ezifana nawo amafoni labo ama-TV laba lasesikolweni imbala. Umuntu uba lesifiso, abe lephupha, abe le vision lokuthi ufisa ukuthi abe njani. lokho futhi kumenza abe sensitive nxa ebona ukuthi ke ngapha ekhaya lokho kwenzeka kweminye imizi akwenzeki. Sometimes kumenza abe nenhliziyo encane, abe sezitshela engathi mhlawumbe yena akathanda kumbe akaphathwa kahle. Yikho okudala futhi lokuthi kube nzima noma uzama ukuthi uqoqisane naye uma kule nkinga ethile. Sokufanele uzame ukuthi uthole indlela lapha ayabe jabule khona kumbe ngento ayithandayo. Ngoba esikhathini esiningi ungathutha ngokumsola kumbe kumgxeka baba nokuzwela okunzima kakhulu ukuthi esinye isikhathi bangagcina bekhalala ekhaya, kwesinye isikhathi egcine ekuthukuthelele engasakhulumi nokukhuluma nanawe. Kwesinye isikhathi noma uzama ukumbonisa ngobunzima kumbe ngobungozi bempilo ayiphilayo yena abe sebona ngathi wena ususuke wamfakela imigoqo kakhulu ukuthi angakhululeki njengosowabo laba akhula nabo.
Hayi isikhathi asavumi okwalamhlanje, sicela ugqibe khonapho babangwenya.
Kumele uthole indlela engathi i-weak point yakhe lapha ozokwazi ukuthi umngene ngayo. Lokho kuzokwenza ukuthi umlayezo wakho uthole indawo enhlizweni yakhe. Njalo angakuthathi njengesitha, akuthathe njengomuntu omthandayo omfisele kusasa elihle. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ubaba uMbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Nanku esilethulela khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ilizwi lethu namhlanje siyahlana lalo encwadini ezaga 8 amavesi nje amabili verse 12 lo 18 kufundeka kanje: mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni ngithola uwazi namasu. 13. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo nyakuzonda. La ngamazwi esiwathola njengokuloba kukaSolomon, ngamazwi akhulunywa yikuhlakanipha kuzenza umuntu ophilayo, obonayo, ocabangayo. Uthi yena kuhlakanipha wakhile ekuqondeni, uthola ukwazi namasu. Ngendlela kutsho ukuthi ukuhlakanipha kuthi labo abantu abangaqondanga, labangelalwazi, bayiziphukuphuku, bayiziwula. Ngoba ukuhlakanipha kufuna ingqondo esebenza kahle, engakhuthiyo, engagudliyo, ingqondo ebona izinto ezingayisizo ziqondiswe, lezenzo ezingayisizo ziqondiswe. Ukuhlakanipha kusinika amasu okuzwisisa impilo, amaqhinga kumbe amaplani okuthi impilo yethu lapha emhlabeni simelele kudlula sisiya phambili siyiphila kanjani. Qakathekile ke ubana abantu bake bahlale phansi bajulise imicabango yabo ekwenzeni kwabo, ukuthi kambe khonokho engikwenzayo kulolwazi yini lamaqhinga lamasu aletha ukuphila okungcono kimi, mina ngingedwa, lomndeni wami, lomphakathi, lesizwe sonke. Qakathekileke khona lokho ukuthi abantu bazilolonge engqondweni. Mhlawumbe kwezinye izikhathi abantu bayaphaphalaza, ubone nje izinto zonakale kungaqedakala ukuthi kuyiwa ngaphi, abe sesithi umuntu hayi ngavele ngabona ngiloyiwe. Yebo, kambe nxa uloya kukhona uyabuziloyile wena ngokwenza izinto ezingelalwazi phakathi, ezingelakuhlakanipha, ezingelacebo elikusizayo. Yikho ukuziloya lokho abantu basukele nje, abanye abantu umthakathi bambone bengamazi ukuthi mina vele okwami kawuhambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bayangizonda, ngenxa yokuthi mhlawumbe balomona ngami. Yebo, kambe okunye ungaba njalo, kodwa izikhathi eziningi ake ume wena, ume mpo ekucabangeni kwakho uzicabange wena ukuthi kambe khonoko okwenzayo kulokuhlakanipha yini, ukuhlakanipha yini khonoko okwenzayo, yikuhlakanipha yini ukuxabana labazali bakho endaweni enilikhulumisana, yikuhlakanipha yini ukuxabana lo mndeni lo mkakho labomakhelwane awakho yini amaqhinga angcono ongawenza. Ilizwi litho ohlakaniphileyo uyahlala phansi adinge indlela engcono eyokwakha hatshi yokubhidliza. Lina bantwana kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebazalini benu? Lani bazali kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebantwaneni benu? Lina bomndeni elizalanayo kambe likwenzayo omunye komunye kulokuhlakanipha yini? Ngawakho amaqhinga angatshengisa ulwazi olungcono lokuba lihlale lidubhulelane imilomo lingenzi izinto ezilungileyo. Kasidingeni ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuyasinika ulwazi, ukuhlakanipha kuyasinika amasu angcono asikhulele. Nkulunkulu baba olungileyo, sicela ukubana usinike ukuhlakanipha uze sibe lolwazi lamaqhinga okuphila ebusweni bakho laphakathi komphakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lokusasa. Sokusikati sabacha. Uhlelo lwabatsha namhlanje sike sizwe ukuthi sixoxa lobani osakhulayo. Sawubona mfowethu, kunjani?
Uxoxa noLazaro Sikhwete Ngwenya lapha. Ngithe St Joseph kahle kahle nje sibanise ngomfula uSmith njengoba sithi plant nje siyafa wafa. Mina kodwa ngiphethe yamini lapha eSmith kodwa plant sindawonye sekhempule nomoto.
Khonapho kwenzani?
Sisezabelweni lapha endaweni zamakhaya zasemakhaya. Kusho ukuthi lamalanga nje besinenkinga yokwebelwa imfuyo. Yikho ke ngaleso sizathu sabona kufanele ukuthi ake sihlanganele madoda sibone ukuthi abantu bayaphela ngasakhilezeni singabantu singenze njani ukuze mhlawumbe sivikele imfuyo yethu namadlelo imfuyo isiphele kangaka.
Singathi njengomuntu osakhulayo utshona usenzani khonapho labo likhangela zilezi zamadlelo kumbe kukhona okunye?
Ngithinteka ezintweni eziningi, sibhekane nezamadlelo. Ngiyathinteka futhi mhlawumbe sibhekana ne-development, ukubhekana nama-damage njengoba efile, amanye alimele afuna ukuvuselelwa, amanye adabu kanjalo afuna ukulungiswa imibumbe. Into engibhekane nazo zonke lezo nezikole zethu lezi esezingamanyiwa ngisho ney'bhedlela.
Singathi-ke kukhona elikulungisayo yini njengezakhamizi khonapho lawo njengomuntu osakhulayo
nje? Nenhlelo nje ezithile esizenzayo njengasemadamu, kunedamu nalithi lapha esizama ukuthi sizame ukulivusa elakomzola lapha. Kunedamu futhi elinye ngicabanga ukuthi selivusile lelo selifetestment sokuthi sengaba lidamu mpela selingabamba amanzi. Sincediswa ngabe Caritas laphana eSt Joseph. Sibhizi futhi nasemgwaqweni lapha sihamba sivusa imigwaqo ngoba nizokhumbula ukuthi imigwaqo yethu ngaphandle kokuthi sizivusele yona hayi akukho kuhamba.
Singathi-ke okungani liyenelisa ukuzenzela lodwa kuyini khonapho?
Kuyatholakala njenganje ngingabuyela emuva kancane mhlambe njengasesibhedlela laphana eSt Joseph sakwanisa ukuthi singumphakathi sodwa sixoxane sihlanganise okungamasentinyana sifake okungamasebenyana lokho okuncane okungamakhotebhulunyana lokhuyana ngoba kwasekumnyama laphana uyazi sithethe isikhathi singenawo ugesi la ezweni noma nje ngithi ey'bhedlela. Noma nje kuthemva kwesikhathi-ke sathola usizo lokuthi sithole amasolo lamakhulu kodwa sase sikwenzile singumphakathi sokuthi kube nokukhanya abantu noma befike ebusuku omongikazi bakwazi ukuthi badile nanamini nabaguli.
Ye, phosele okugcina khonapho-ke njengomuntu osakhulayo utshela abanye abasakhulayo ukuthi kumele bephile njani emaphandleni.
Emaphandleni bengaba nesifiso sokucela kumphakathinyana wakithi nje wonkana nabasakhulayo ukuthi no bakithi izengelethu izigodi lezi ney'gaba ngathiwa iy'kole ngathiwa iy'bhedlela noma yiyo phela imigwaqo iy'ndlela zethu lezi konke lokhu kubhekane nathi. Asihlanganeni sibone ukuthi singumphakathi thina kukho yini ebesingakwenza njengoba ngisisho ukuthi sikwenzile thina okubili okuthathu singumphakathi uhulumeni engakangeneli kodwa kukhanya kuyahamba.
Ye, nithathe leli thuba ukuthi mbonge uLazarus Ngwenya osakhulayo khona ngale-ke eSt Joseph ekhezi. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa Lazarus.
Siyabonga mntana enkosi.
Uhlelo lwabatsha lamhlabe sixoxa loLazarus Ngwenya ohlala eSt Joseph khona ngale ekhezi. Kulaba wafuna unge na kushere lolu, semensani inombolele, +1 240 463 5342. Nzaipinda njalo, +1 240 463 5342. Leje WhatsApp. Wamanjege, sige sizwe, ezo mtulo.
Salbonani, ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakotshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi eZimbabwe. Umculi wegospel uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Kunama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe uJehova ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Bekelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Balandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD. Baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke inkosi iqhubeke ilenzele kahle nonke.
Siyabonga kakhulu gugu kuna ngapho lapho khona ube losuku oluhle ngengoma yakho le mnandi kakhulu. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani, sike sibone kade sikhokhela namhlanje. UZulu ukhonona ngosuku lokunanza amaqhawe. Bahlulukelwe abasebenza lo moyi ukontinua loving mhlanga. Olivalisa emoyeni ngenjabulo, umthembo Zithemba uGibbs Dube, sithi lilale. Kuna sila kota futi mwakoti mtanga siti mfowetu tala ngoto.
Asibeke ituwa elifana yu sasa ku Studio 7.
Kusugela ngu 7:30 kusia ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba ze Zimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.